Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyalamukela mthwakazi omuhle lamhlanje ekuseni ngomgqibelo mhla ka 8-9 kumpalakazi 2017. Walamukela ku Studio 7 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithemba ukuthi omabhalane abakhulu bakahulumende aba permanent secretaries akhethe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo kanye labazasala ezikhundleni ababevele belazo bazaqhuba kuhle umsebenzi.
Okukhona yokuthi njoba labo bantu besakwa ma-office labo bazasebenza ngendlela yakhona yini, ikakhulu lo olizia utete lo endaweni ye-education i-syllabus nakulezi ezi-curriculum lezi ngumuntu engimkhangele kakhulu lwa engazalazi into kadokora liyana kade beyenza laphana.
Owayeyisiphathamandla sebandla leZANU-P F umnumzana Rugari Gumbo owaxotshwa kuleli bandla uthi yena labanye bakhe basaxoxisana lohulumende kamongameli Mnangagwa becanda indlela yokubuyela kuleli bandla.
Hayi, lokhu sisakhuluma lokhu sinama-consultants ukubona ukuthi sibona ukuthi kuyini okungayenza ngenxa yabantu bebuyela bayabuyela njani, kodwa la ukwazi ukuthi sabantu ababezilandela.
Uhulumende uthi uhlelo lwebutho lakhe olwe Operation Restore Legacy luzaqhubeka emngceleni weZimbabwe leSouth Africa eBridge Border Post, lapho kuzaxotshwa khona abathengisa impahla ezithiyeneyo ngokungekho emthethweni ngendlela yokuqeda ingxabangxoza ekulindawo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Iningi lithi lithemba ukuthi omabhalane abakhulu bakahulumende ama permanent secretaries akhethwe ngumongameli Mnangagwa izolo kanye lazahlala ezikhundleni abevele elazo azaqhuba kuhle umsebenzi. Okhethwe ukuthi akhokhele ugatsha lwamapholisa yohlobo lwe-CIO ngumnumzana Obadiah Moyo owayengumeli kwesigodlo seZimbabwe eSouth Africa leLesotho umnumzana Israel Moyo. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Maxim Kandla uthi akufanelanga ukuthi abantu bachothoze konke okwenziwa nguhulumende.
Ukhethe njenge-bhajethi eyenziwa nguthina masa ibhajethi ebenhle kakhulu. So laba ama-term secretaries mbonazani ukubhalansi kulabomama kulabantu zonke mbonazani mboni lapho kungaba lokuhonona khona. Ukukhangelisisiwe sibili kwakhethwa ngendlela ehlakaniphileyo sibile lohlonzi educational wise nge-background yabo, hayi bona kuqondile. Okukhona yokuthi njoba labo bantu besakwa ma-office labo bazasebenza ngendlela yakhona yini, ikakhulu lo Olivia Mthena lo kuthiwa lo utete lo endaweni ye-education i-syllabus nakulezi ezi-curriculum lezi impemeli qali ikhangelisiswe yona liyana ngumuntu engimkhangele kakhulu lwa engazalandeli into kadokora liyana kade beyenza laphana. Yena-ke lalo umazima lo asikuthi vele udokora kade zondwa ngabantu i-curriculum yabo yona lani that policy ye-education liyana yesingayifuniyo ngendlela zona zana mele ukuthi bezikhangelisiswe. Njalo kuye umuntu kade ehamba kakhulu kwedlula udokora yena lwane ekhuluma kakhulu ngento ye-curriculum leya sizamkhangelela kakhulu khona laphana. Kodwa-ke abanye bonke laba bona ngazani hayi baqondile nje abesingikaboni lapha kade besiba la maphutha khona.
Kodwa siyabona ukubana ubuyisele abanye kade bevele bekhona abafanana lomnumzana George Jaramba, lokhu akutshengisa ukuthi kulokhu kunguhulumende ofanayo lokamongameli Mugabe kuphonga ukuguquka nje phezulu khona ngalo ukuthi yena uMugabe kasekho kodwa abantu bakhe belokhu beyiwo.
Lokhuyana-ke kukhangelisisiwe ngina sikukhangela sikucubungula sithola ukuthi lezi yizisebenzi lezi. So izisebenzi akufanani labo-managers bangikhona kuzaguquka-ke kuya kwesikhathi lakho akumelanga ukuthi khona laba abantu behlale kakhulu laphana. Njalo kakhulu lale ndaba le efakiweyo kuthina mase ye-65 years ngenyo la into leyamele ukuthi ikhangelisiswe kakhulu futhi kulabo bantu. Njalo ngaphandle kwakhona lokho kathesi ngoba kuyagijinywa umnanga kuthi bona bayagijima lapha basebenza begijima ukuthi kube nethuka lokungena behlolise izilonteleli ukuthi ngobani kuhamba bangaphikhwa laphana lalaphana lalaphana lesabezikhundleni lezi abanye bangikhona babengene-experience abangapho ngujikelwa laphana kubuye konakani so bazama ukuthi besakhangelisisa abanye abangabafaka kuhulumende ozaba nguye okuthiwa nguhulumende omutsha bebesebesibakhonaabantubaindasi bebangayephathayini umsebenzi kube kathi kakhesi laba baphongufakwa nje ukuthi bebe bebambile kuyiwa phambili kuyasetshenzwa la kuyagijinywa kugijinyisa isikhathi pho-ke njengoku buthi laye umnankakho ama-policies awezanu ne-government kakawatshintshi wonke ngumuntu laye osaqalisa-ke ukungena embizeni liyana ukwenzela ukuthi elungise izinto zakhe ngendlela eqondile bona ngazana ngathiwa nje ithuba lona lelo ekwe-8 months zona lezi eziselele lezi abantu bebona ukuthi khona wenzani ubaba lo okuthiwa ngumnankagwa uhloseni funa zakwenza kodwa nenguquko esiyikhangelileyo sibili nebhajethi nayo njalo ilokhu zeni ikhabhinethi yakhe nesikhangele labona laba abantu abafakiweyo laba ama-PM secretary akula lutho olungabe lusolakala laphana kangako ye angeke kuhle kube yi-kepten futhi kuhle kwenziwe kaye one time konke kuguquke yonke into it's a process kodwa-ke ngibona ngazane kumele ukuthi kube ne-delivery laphana eza kwenziwa kuzaba nomncintiswano sibili ukuthi khona abanye abantu bafuna ukuthi besale bekhona ngakho kumele ukuthi benze izinto zabo ngendlela eqondileni lo george charamba lo wavele sezondwa umamalwana singamela lelo thiwa i-benefit of doubt sikhangele ukuthi khona uvele yena uzasebenza njani ngathi singalali i-government ekhona yena le babomnankagwa
abakhethiweyo laba sikhangela labaphathintambo abakhethwayo ngabantu abangayenza na uZulu avotele ibandla leZANU PF
uZulu ukuze votele iZANU PF kuza kuya ngama opposition political parties abekhona izithembiso zabo inhlelo zabo nabo bangobani lawo maphathi lawo azabe encintisa ukuthi beyingeni labo embusweni njalo ukuthi abantu bevotele iZANU kuza kuya ngaye yena umnankagwa as a president nekhabhinethi yakhe kuyini abazakwenza for 8 months okuzaba nomehluko ozakholwa ngabantu abantu bafuna imali abantu bafuna umsebenzi yikho kukhuluywe umnankagwa wathi jobs jobs money money cash itholakale ezitulo our economy nxa ezakwenelisa lokhu izikhalazo zabantu ezilalela njengoba ekhuphe lo dokora laphana besingamfuni kathite nepolisi yona liyani umavibe angakwenze kwakhe laphanaphana sibuhlungu kakhulu ngoba lalabo abathi bangamaprofesi bangama-doctors ngaba vele bengene kukharikulam yona le yama-plidge le lapho vele kasimele muva so kuyadingakale ukuthi khona abantu bazamvotela bebonile abantu kuyini abakwenzayo laba bantu hhayi kukhona ukufaka abantu nje kuphela emahofisi ukuthi abatsha kodwa inhliziyo yabo lama-policies zabo lokho engingcolile njengalokhu ukuthi kona kuphele lokhu kungudalo khona nezanu yakho endala le sithi nxenye izanu entsha igovernment entsha eyezanu asikuboneni sibone ukuthi kubona benzani ebantwini kwini abaza kuletha ebantwini bangalethwa izinto izifiso zabantu amaphathi azavala iminyango yawo abantu lawo ama-president angikhona bagcina labo bevotela izanu
lowo ngumnumzana Max Mgandla ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye ekobulawayo uhulumende uthi uhlelo lwebutho lakhe olwe-Operation Restore Legacy olwebutho luzaqhubeka emngceleni weZimbabwe leSouth Africa eBeitbridge Border Post lapho okuzaxotshwa khona abathengisa impahla ezitshiyeneyo ngokungekho emthethweni ngendlela yokuqeda ingxabangxoza ekulindawo. Abanye abazaxotshwa ngabampofu abacela imali emphakathini kulindawo kanye labathwala abantu ngezimota ngokungekho emthethweni. Uhulumende uthi uzacanda indledlana lapho okuzahamba khona abalemvumo yokungena ku-customs area ukwenzela ukuthi kungangeni ingqengubani. Kodwa umnumzana Dennis Juru, isiphathamandla senhlanganiso ye-International Cross-Border Traders Association, uthi lokhu akusoze kudale umahluko kakhulu ngoba amasotsha lawo ayafuna ukufumbathiswa.
lokhu kuvenzakala kwamalanga amalutshwane kuphela, and then la masosha engajwayela imali vele abasayenzi lento. So sike sakubona ukuthi kwa kuzotshintsha kuzoba njani njani, but angiboni ukuthi kuzotshintsha okwesikhathi eside. Amakhamera akhona namanje akhona kula bantu abasebenzayo kumakhamera, but siyababona bayathatha imali emabhasini ezimotweni. So into eyifanayo abantu baseZimbabwe iningi labo ba-corrupt. Yona indaba ye-SI-64 yiyo iproblem enkulu. Abasusi i-SI-64 le yebhalisayo abantu, i-Special Instrument number 64 of 2016 yiyo ephazamisayo abantu ukudlula okuningi. So kungcono basuse lo mthetho, abantu basebenze kahle. I-government i-takes kuphela ifake imali ye-cut-off duty kuphela, hayi ufake umthetho oyenza ukuthi abantu bengangeni impahla yabo yeZimbabwe. Yikho okuhluphayo ukudlula konke okuningi lokho.
Yona ifomu leyi ibibahlupha ngani abadlula kulo mngcele, ikakhulu abathengisayo?
Kulo mthetho owe-SI-64 oyenzayo ukuthi kungangeni izinto ezinjengebhuding material ngokunye okuningi ningi. So wona lo mthetho yothi ozingafuniyo ukuthi kube khona abathuse lo mthetho abantu babe-free ukuyothenga izinto ngaphandle kwelizwe. E-border bonke abantu bafuna imali, noma umbani noma umbani bazojwayela nje ukuthi kufuneka imali e-border. Even amasotsha e-Beit Bridge uzobona ukuthi babuza abantu ngamapasipoti njani njani, badilise abantu. So angeke kusize ngalutho. Sike sakubona yonke into eyenzwa ne-green route kule-wati-wati, and still after some days kuyagcina kungasasebenzi.
Lo umnumzana Dennis Juru isiphathamandla se-International Cross Borders Traders Association sixoxelaye ese-Johannesburg kwele-South Africa. Oye isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Rukari Kumbo owaxotshwa kuleli bandla uthi yena labanye bakhe basaxoxisana lohulumende kamongameli Mnangagwa becanda indlela yokubuyela kuleli bandla. Umnumzana Kumbo utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi inkulumo lezi azikapheli, ngakho kasoze avume kumbe aphikise ukuthi uyabuyela kubandla lezanu PF kumbe hatshi.
Esikubonayo ukuthi khona ukulo hulumende omutsha nomongameli omutsha simele sime sikhangele ukuthi izinto zihamba njani, kodwa kubonakala njengani kumbeni sokungcono mbijana ngenxa yokuthi umuntu wayesihlupho wahamba.
Manje lizabuyela yini kubandla lezanu PF njengoba sisizwa kuthiwa abaxotshwayo kuminyaka emithathu edluleyo balakho kubuyela ebandleni?
Hayi, lokhu sisakhuluma lokhu sinama-consultation ukubona ukuthi sibona ukuthi kuyini okungayenza, kuyini okuthi khona sikwazi ukuthi nganxa abantu bebuyela bayabuyela njani, kodwa la ukwazi ukuthi sabantu ababesilandela. So sisake sikhulume labo size ukuthi iy'nto lezi bazibona njani.
Manje okwelibandla lenu-ke elase lilibumbile nxa kuyikuthi lingabuyela kuzanu PF kuzahamba njani la?
Asazikho esingakwazi ukuthi kuzahanja njani, kodwa yikho esingifuna ukuthi siye sikazise sibone ukuthi abantu manxa yokubuyela bayabuyela njani, idlalwe irole enjani. Asikwazi, asikaqedi ukukhuluma, kodwa lokhu sikhuluma nabanye ukuthi sizwe ukuthi okungenza kuyini.
Yena umongameli omutsha umnumzana Emmerson Mnangagwa selake lakhuluma selokhu waba ngumongameli?
Hayi, azange ngikhulume laye, angakukhulume laye, kodwa ngizakhuluma laye. Siyazama ukuyenza i-appointment ukuthi sikhulume laye, kodwa angikakhulume laye.
Lo ngumnumzana Rukari Kumbo oyisiphathamandla sebandla lezanu PF.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m., lango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Medium Wave, 4930, 15580 laku-6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
IZimbabwe yalahlekelwa lithuba elikhulu lenguquko ngokwehluleka ukwethula uhulumende womanyano wesikhatshana ngemva kokwehla kukamongameli Mugabe esihlalweni. La ngamazwi ethulwe yizikhulumi emhlanganweni wengxoxo ngeZimbabwe obuqoqwe inhlanganiso yeSouth African Institute of International Affairs e-University eJohannesburg. UBenedictine Nhlapho usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma eUniversity yeJohannesburg lamhlanje ngesikhathi kuqhutshwa ingxoxo ngenguquko esanda kwenzakala eZimbabwe lalokho kuzagcina kuyimpumela yayo, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeSouthern African Political Economy Series, SAPS, umnumzana iBomandaza, uthe kwaba lephutha elikhulu kwehluleka ukwethula uhulumende womanyano wesikhatshana ngemva kokuphuma kukamnumzana Robert Mugabe esikhundleni. Umnumzana Mandaza uthi lelo phutha selibangele ukuthi iZimbabwe ibe phansi kombuso olawula libutho lobanje lokhu kungenziwa mgceke. UMandaza uthi nxa kungaze kufike ukhetho kungafakwanga uhulumende omanyano ophethe kwesikhatshana, kuzobala ukuthi ibutho yilo elizalawula ukuthi kuvotelwa bani.
The transitional authority idea would have
uhulumende wesikhatshana ubeza kutsho ukuthi kudluliselwe phambili ukhetho ukuze kube lenguquko kwezokuqhutshwa kokhetho. Njengoba nje ukuhluthunwa kombuso sekuhambe ngale indlela, kutsho ukuthi sizaba lokhetho olufuqwa libutho. Yibona umkhokheli webutho uChiwenga ethumela amasotsha ezigabeni zonke zelizwe enyangeni ezilandelayo. Lokho kusho ukuthi sesisazi vele lokuthi ngubani ozanqoba ukhetho.
Ekhuluma kungxoxo efanayo, umkhondisi wenhlanganiso ye-Research and Advocacy Unit, RAU, uNkosazana Kudakwashe Chitsike, uthe ukuze kulungiswe isimo eseZimbabwe, kufuze inhlanganiso ye-African Union, AU, le-Southern African Development Community, SADC, ikubeke kucace ukuthi okwenzakale eZimbabwe yikuhluthwa kwamandla ombuso okufanele kulungiswe ngokwethula kwahulumende omanyano wesikhatshana. Kodwa-ke uthi lalelo themba kalikho njengoba lezi nhlanganiso kudala zehlulekile ukuxazulula ingxabangxoza zeZimbabwe.
SADC and the AU have failed Zimbabweans.
Inhlanganiso ye-SADC le-AU sezehlulekile ukusiza abantu beZimbabwe. Ukwehluleka kwalezi nhlanganiso kutsho mgceke ukuthi amandla ombuso ahluthuliwe eZimbabwe. Kwenze zabonakala ukuthi azikwazi ezikumeleyo. Ukuze iSADC ibuyisele isithunzi sayo kufanele iqonqosele ukuthi kube lohulumende wesikhashana eZimbabwe ozakhokhelwa ngabezenkolo njalo ozagxila kakhulu ekupholiseni amanxeba abangelwa yikho konke okwenzekayo.
Zombili izikhulumile lezi ziyavumelana ukuthi nxa kungasethulwanga uhulumende omanyano wesikhatshana, kuzafuze uhulumende kamongameli Mnangagwa enze inguquko enkulu kwezokuqhutshwa kokhetho ukuze kube lokhetho olukhululekileyo. Kodwa bathi ukuze lolukhetho lukhululeke, amabutho kuzafanele abuyele ezinkambeni zawo njalo angabile ndima edlalayo kwezokhetho. Kwezomnotho bafuna uhulumende ethule inhlelo ezakwenza imali eningi isetshenziswe enhlelweni zentuthuko kaZulu, hathi kuziphatha amandla zikahulumende. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nguBenedictine Nhlapho.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi siqale ngokukhangela izivela kwamanye amazwe. Amaxuku lamaxuku abantu bokholo lwesiMuslim batshengisele izolo besola elemelika ngokuthi lithi iJerusalema isigodlo se-Israel. Umuntu oyedwa owehlobo lwesiPalestine ubhubhile kulokho kutshengisela. ELeBhilithani lithi selivumelene leleBelgium ngodaba lokuphuma kumanyano we-European Union ukuthi bazaqhuba njani ezokuthengisela. Kuvunyelwane ukunanza amalungelo abantu bakulumanyano labahlala eBhilithane. Bathe akusoze kube lomngcele phakathi kweNorthern Ireland leRepublic of Ireland. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube lithi ukuchiya umsebenzi kukankosikazi Rita Makarau obekhokhela inhlanganiso eqhuba ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission kuyasolisa. Asizweni ingxoxo uChris Gande weStudio 7 ayiqhube lo mqoqi wenhlelo zaleli bandla unkosazana Rita Ndlovu.
Urita kunamntu okwaziyo ukuthi kwenze njani kuye. Ngani ngoba lapha kakusela nto ili-oda. Abantu sebekhala bayachiya izinto kutsho ukuthi ngezinye indlela bamcelile ngasese bathi sicele ukuphuma. Noma nje laye kade engenzi kuhle nezizathu esingakazitholisisi kahle ukuthi kanti vele isizathu sokuthi achiye akunamuntu osaziyo kumbe la kuthiwe ngomunye owangale ngakokhulu kumbe kuthiweni kakunamuntu okwaziyo. Kodwa njengoba nivele sasihlala sikhuluma ukuthi vele izinto ezenzakala laphana iveki kayikho independent ile-government phakathi ibenza benza izinto. So khathesi sihlezi sithembe sithule kunje ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo. Kodwa kokhetho olukhululekileyo vele kakukho ngitsho ngendlela amasotshana nagcwele emgwaqweni and noma engazange akhulume lutho abantu kubona isotsha kuphela kutsho olunye lutho ngoba vele bahlezi kuyabone lezinto azenzayo eZimbabwe.
Kungatshengisa na ukuthi ukhetho oluzayo luyakhululeka kumbe bakhona abanye abafana lomdede okumele labo basuke?
Ukhetho vele kusuka kukaRita kuhle kutshengisa ukuthi ukhetho alusoze libe free and fair. Ngoba okokuqala nxa kuyukuthi kule nto abayaziyo ayenzayo uRita vele sekonakele ngoba zinengi izinto ezonakeleyo abantu kathesi kulezinye indawo ade kurejistwa kungathathanga izithupha. Sebebuyeli baqala ukuthatha kuhle izikutsho izithupha kutho ukuthi vele khona kahle kahle akula khetho oluzabarayiti ngoba nxa ucheya weveki ezaphuma nge-last minute kungakaphumi i-registration uvele kuyethusa vele ebantwini kuhle kwethuse kukhanya ukuthi kukhona vele okukhona.
Amabandla aphikisayo agoqela elenu kungani singaboni ekhankasa ngendlela eyandise ukwenziwa iminyaka yonke kusiba lamarali? Kwenzakalani?
Liyaqalisa amarali kuyenza ukuthi liphume endleleni elifuna ukuyenza. So sizaqalisa ukukhampela nje singaqeda ukurejista sesiyaqalisa ukukhampela. Wonke umuntu ubhizi ngokuthi sitshona singena i-door to door sikudiza abantu ukuthi kabambi bayorejista ukuvota.
Lo ngunkosazana Rita Ndlovu, umqoqi wenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube, sixoxelaye ekobulawayo. Ibandla le-People's Democratic Party lithi liqhuba uhlelo lokudinga abazancintisa kukhetho lokudinga amakhansila elizweni jikelele ngokhetho luka-2018. Asizweni ingxoxo lomgcini sihlalo waleli bandla unkosikazi Lucia Matibenga.
Khathesi uhlelo esilalo luhlelo lokudinga ama-candidates for 2018. Ama-candidates e-council, ama-candidates e-national assembly, asikadinga we-senate. But khona lokho kuyangithabisa kakhulu ngoba ngihlangana lokuthi ama-young women ebandleni lethu ngasela sibili ukuthi hhayi mina ngifuna ukuyingena kukhanseli yokuba ngikhansela. Siyabafundisa labo ukuthi babe bebhodabhoda kuma-wadi abo bencedisa abantu kuyabhalisa ukuvota, which brings me to ukuthi ngesunday last week besihlangene amakhosikazi from four political parties kobulawayo. Sikhuluma ngoku-encourage omama, ukukhuthaza omama ukuthi bahambe bayobhalisa ukuvota ukwenzela ukulungiselela u-2018. Lokho besikwenza under uhlelo lwe-Women's Election Convergence, Her Vote Wins in 2018. So yize izinto esizenzayo mayelana ngokukhankasa ngokuzama ukuthi simise ama-candidates endaweni ezijeneyo.
Kodwa eqinisweni ibandla lakho le-PDP abantu bayalazi yini ngoba abantu kungani nje bahlabela ingoma ye-MDC lezanu-PF?
Yayi yikho kwenzakalayo sikile, kodwa umuntu akula umuntu owazalwa esaziwa. Siyazama ngendlela yonke esiyemelisayo ukuthi nathi sibe sigidigidi nemagumeni sisazisa abantu ukuthi kule bandla lethu ele-People's Democratic Party, ibandla elitsha sibile lasungulwa ngo-2015 ngenyanga kaSeptemba. Hhayi, sazasazi siza kuthi sesuke ekhethweni ngale. Hayi, sekuyi-orange ilizwe lonke.
Kodwa ukhetho soluseduze, lingabe lithembe kakhulu yini kumanyano le yama-alliance?
Sithembile umanyano we-alliance, siyamthemba zibili. Asingeke angiyeke ngathi yini, hayi ukhetho siyalithemba sibili ukuthi lizalunga, lizaphuma kuhle. Njengoba lapha kwelakithi sihlala sihlupheka, sihlutshwa ngokuthi indaba zokhetho azibanjwa kuhle kwelakithi. Kuqalisela ku-Electoral Management Board yakhona abathi i-ZEC, yabe silezi khala zokhona ngapho esingaziboniyo zilungiswa. Kodwa ukubanyana labanye kuzasincedisa ukuthi sincedisane, sibonisane endaweni singasplit amavoti. Noma kuzuthi ngaba umanyano omncane kodwa ungcono ukuya lo manyano noma umncane compared to ukungabi lo manyano.
Kubhajethi leyo ethuliweyo uhulumende uthe bazabona lokuthi ukhetho oluzayo luba ngolukhululekileyo ukwenzela ukuthi abantu abakwamanye amazwe belithembe leZimbabwe basungule laba amabhizinisi.
Lokhu silo hulumende weZanu-PF bafaka umuntu ongani ngingani mbijana kule xhego ekade likhona. So mina ngeke ngathi silo hulumende omutsha, kodwa inkulumo abazenzayo ngiyazizwa nami ukuthi bathembisa okuthize lalokuyana lalokuyana. Siyathemba lathi ukuthi izithembiso lezi zithi come to fruition, kube nokutholakala ukuthi izithembiso lezi bayazibeka zizwakale, zibonakale, kungaba kuhle kakhulu.
Lo ngunkosikazi Lucia Matibenga, umqoqi wenhlelo kubandla le-PDP, sixoxelaye eseGweru.
Lapho izingumvungu zifise impilo yami, nobubi budlangile umlingi esenqo. Ungikhumbule wenkosi, ungikhumbule mina wena wenkosi, ungikhumbule ba, ungikhumbule nkosi, nkosi yami, ungikhumbule nkosi yami. Lapho ngiwelulwa ngilaba lukuzulakalalo, lapho izingozi zalo zisongu ungigwinya. Ungikhumbule mina wena wenkosi, ungikhumbule, ungikhumbule nkosi, nkosi yami, ungikhumbule nkosi, nkosi yami, ungikhumbule nkosi yami. Lapho izono zami zimembefundwe, webaba zisuse wena baba, wena ngokuthula ngomsawa. Ungikhumbule mina wena wenkosi, nkosi yami, ungikhumbule nkosi, ungikhumbule baba, ungikhumbule wenkosi, nkosi yami, ungikhumbule wenkosi yami. Lapho imihla yami incipha emhlabeni.
Iphimbo elimnandi iBlack Umfolosi sithi ungikhumbule. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Ngisithi asidibaneni njalo.